lokho kuphume emhlanganweni lenathele izindaba owenzelwe esigodlweni sebandla leMDCT eHarvest House eHarare namhlanje. Omunye wabakhokheli bomanyano lo ongwebandla lePDP umnumzana Thendai Biti onguye okhakhelele iqula leli eliyemelika uthe uhambo lwabo belijonge ukuphathisa eZimbabwe yathi ukuyadingela ilizwe izithezo zenotho njengalokhu osokuphuma endabeni. Omunye njalo wabakhokheli bebandla leMDC elikumanyano munye umnumzana Washman Ncube uthi imbiko ethi iqula leMDC Alliance eliye eMelika lihambe ngenjongo yokuyakhuthaza leyo lizwe ukuthi liqinise izijeziso ezalithulela eZimbabwe ingamanga aqanjwa iZANU-PF.
Bona lawo ngamanga aluhlaza sibili siyakwazi ukuthi siku inclusive government njenge MDC ucomrade Biti wade se America lami lo comrade Nisi Arabu lo Chinamasa lo Mbengegwe lo Gotse sasiku re-engagement team kahulumende sihamba amazwe wonke sisithi izijeziso zenotho ezikho nakazikhitshwe ukwenzela ukuthi siqalise kakuthi eZimbabwe.
Wengeze ethi imibiko enje ijonge ukunyampisa izinhliziyo zabantu abasekeli bamabandla abumba iMDC Alliance lona ukhetho solusondele kanye ngomnyaka ozayo. Ngakho ke ukhuthaza abantu ukuthi bengalahli imbeleko ngemibiko le kodwa baqhubeke bebhalisa ukuze bathole ilungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo, kodwa ekhala ngokuthi ngabe uhulumende uyenza kube lula ukwenza njalo ngoba khathesi incwadi ezifunakalayo ziziningi kakhulu. Uncube uthi iZANU-PF uma iqinisile ukuthi ifuna ukulungisisa ezokhetho kufuze ivume ukuthi iZimbabwe Electoral Commission izimele yodwa yenelise ukubala amavoti iwatshengise uZulu khonapho khonapho.
Zeku okumele ibe independent kumele ibala amavoti e-polling station iwahlanganise iwafake emdulini siwazisonke.
Osakhulayo umnumzana Sondlane Dube uthi ukukhulunywe ngabe MDC Alliance njalo okuthi bebesiyadinga ukuqiniselwa kweZimbabwe izithezo zomnotho kuyinkulumo nje yeZANU-PF ejonge ukungcolisa lumanyano.
Kukhulwa ngalokhu abakhulumayo ngoba akula muntu ongabe becabanga osengqondweni civil straight ukuthi sengahamba isiyacela ama-sanctions, lokhu ngeke kwenzakala.
Ingcitshi yezombusazwe umnumzana Adam Sithole uthi abe-MDC Alliance bebevele bengafuzanga baye eMelika ngoba uZulu ubesithi amabandla lawa angancedana leZANU-PF ukwakha ilizwe hathi ukugijimela ukuyakhuluma labalelo lizwe yena uhulumende omutsha engakakhulumisani lalo.
Akulandaba ukuthi babesiyodingani kimi bekungamelanga bahambe ngikhona ngale ngalesi sikhathi. Ukuthi bebesiyodinga ama-sanction bebesiyodingani, hayi lokhu singakudinga zikuswele, kodwa ke bebevele belandeni ngoba into kade yenzakale bekuyinto entsha labo bebelethuba ukuthi behle bekhulume khonapho ebantwini beZimbabwe ukuthi bona bakuthatha njani.
Uqhubeke ethi lisesekhona ithuba lokuguqula isimo seZimbabwe, ngakho ke kufuze banike umongameli Emmerson Mnangagwa isikhathi. Ekhuluma emhlanganweni munye uBiti ongomunye wabakhokheli bomanyano weMDC Alliance ekhokhelela iPDP uthi abasoze baxolise kuZANU-PF loba emphakathini ngoba uhambo lwabo belungele ukulungisisa inhlalakahle kaZulu njalo inkulumo zeZANU-PF azisoze zibethusele ukuthi bengenzi lokho. Wengeze wathi kunje iMDC Alliance iqoqa ukuya kwele China laseRussia ngomnyaka ozayo. Abe-MDC Alliance sebenxuswe uhulumende weMelika kungxoxo yokuchasisa okwenzakala eZimbabwe lokuthi umumo usuvumelana ukuthi ilizwe liqhube ukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo ngemva kokususwa embusweni kwayengumongameli Robert Mugabe. Inkokheli ye-MDC Alliance ebikhona emhlanganweni lo ibalisela uNcube emela i-MDC yakhe lomsekeli womkhokheli we-MDCT umnumzana Nelson Chamisa kanye loBiti owe-PDP onguye okhokhela iqula lalumanyano eliye kwele Melika. Ngimele isitwe 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Pepe.